Inkosi yazimelisa Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi iKhansili ingaze ivale amanzi kuyafanana ngoba bevele bengawatholi.
iKhansili ngabe yabona umonakalo okhona lapha ezigabeni sonke singathi Bulawayo yonke ejikelele. Ngaba bakwenzi lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izincwadi zokuthi bavalele laba abangabhadalanga amanzi. Abalamanzi labangalamanzi kuyazokufanana. Ikanti ngayo iqali lungisise lokho kukhona uhlupho olukhona. Andubana iqalise ukubhadalisa abantu, ukuvalela abantu amanzi. Nxa kungabanje kuyaqhubeka kulokhu abantu besenza kakhulu. Ngayosithi i-service delivery yangkhona ingatholakali.
Umnumzana Joseph Nkomazana, unobhala wekomiti ye-Water Executive Council kunhlanganiso ye-Progressive Residents Association, uthi ikhansili akumelanga ivalele abantu amanzi, wona evele engekho.
I-City Council bakhuluma into engazwakaliyo. It's true, see, with about they've gone for more than 2 or so weeks. Abanye 3 weeks. Abanye bamasemanti, if you go endaweni zakwaMagwego nale in other places, they've gone for a month bengenamanzi. And nxabezathi bona they are only getting ama-supply electricity only for 19 hours instead of 24 hours. Khonapha amagetsi nxabe wathola kumele thisi bapompe kwezinye indawo ngoba sesihambe i-drive for the last 2 to 3 weeks ngelamanzi. Imakumathe is very bad.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kunokujikelana inyoka ephilayo ngodaba lwamanzi, njalo ikhansili kumele iphumele egcekeni ngokwenzakalayo.
Uhlupho esilalo ukuthi babe belokhu bebhizi bejikelana inyoka ephilayo, asisakwazi to okuyikho yikuphi, ukuthi kusenakala kamagetsi okwenza amanzi engabi khona, kumbe ukuthi abantu ababhadali njengoba sebephiwe sebenikezwe izincwadi zokuthi bazaqinyelwa amanzi. Abasitshele besiphumele egcekeni ukuthi uhlupho luyilo yiluphi, bengabi besinika imitho engaphelelanga. Thina siyabhadala njalo abantu babe besazi ukuthi inyanga siphelile sokufanele bebhadale, kodwa ngenxa bebhadalela into engekhoyo kusuka kube nzima khonapho. Kuzakuba luhlupho oluhlala lukhona njalo nje.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansela ka-Ward 17 kobulawayo njalo elilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule khansili, uchasisa kabanzi ngembangela yokusilela kwamanzi.
Amagetsi ahambe ekuseni ngo-4. Le madamu ethu esikhangelele ukuthi siyabe sifisuthi amagetsi abe khona, imizesa iyacima amagetsi amalanga amabili ebekucimiwe kungazange kulayithwe. Indlela ikhansili esithola ngakhona amanzi ukuthi sisebenzise amagetsi izakhamizi kulezinye ezikhalayo ukuthi zithole esingathi ngama-notices okuthi bazavalelwa amanzi. Angiboni ukuthi yinto esiyikhangeleleyo njalo sizakulungisisa, ngoba akusiso sikhathi sokuthi sizathumela abantu ama-notices. Sikhangele uhlupho esilalo khathesi.
Ngesikhathi izakhamizi ziphiwa lezi ncwadi zokucetshiswa ngokuqunyelwa amanzi, amanye amalokishi aselamaviki amabili impompi zomile. Izakhamuzi zikhuthaze ikhansili ukuthi iboqala ngokulungisisa uhlupho lwamanzi ingakawavali, ngoba zivele zingawatholi njalo kufana obhadeleyo longabhadalanga. Ikhansili yakobulawayo yethule umbiko othi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikusilela kwamandla kagetsi osokuhlasela indawo zonke eziyisithupha ezihambisa amanzi kuZulu. Embikweni wayo ikhansili ingezelele yathi isikhulumisane lenkampani ebona ngamandla kagetsi eyezesa, lanxa ingatshongo ukuthi inkulumo lezi zikusiphi isibanga. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.